Uhengilo ziyami okulunga
Tananam
Tebezo
Tananam
Wengilo
Tananam
Wengilo
Tananam
Siyami okulunga
Tananam
Oh
Tananam
Uhengilo
Tananam Tananam
Siyami okulunga
Tananam
Oh
Tananam
Awungcela uhlalana
Shalalam
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 Uzunga ngishayi
Shalalam
Oh
Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam
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 Uzunga ngilahle
Shalalam Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam
Shalalam Uzunga ngikhohlwa
Shalalam Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam
Shalalam Uzunga ngishayi
Shalalam Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam Shalalam
Uzunga ngilahle
Shalalam
Shalalam Ngcela
uhlalana
Uzunga ngikhohlwa
Shalalam
Shalalam Ngcela uhlalana
Shalalam
Ngcela
uhlalana
Shalalam
Shalalam Shalalam
Mina ngcela uhlalana
Shalalam
Ngcela
uhlalana
Shalalam
Shalalam Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam
Ngcela
uhlalana
Shalalam
Shalalam Shalalam
Wengilo
Tananam
Wengilo
Tananam
Siyami okulunga
Tananam
Oh
Tananam
Wengilo
Tananam
Wengilo
Tananam
Siyami okulunga
Tananam
Oh
Tananam
Ngcela uhlalana
Shalalam
Ngcela uhlalana
Shalalam
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 Ngcela uhlalana
Ngcela uhlalana
Shalalam
Ngcela
uhlalana
Ngcela
uhlalana Shalalam
Shalalam Wesu amandla
Ngcela uhlalana
Siyami okulunga
Tananam
Oh
Tananam